Citizens Coalition for Change lapha komthwakazi ifuna ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota lengezelelwe amalanga ngezizathu ezithi. Okokuqala, yithe saqalayo ukucela iVEC ukuthi ibuye kumbe isilande emalokishini sisenzela ukuthi kube lula ukubhalisa ukuvota. IVEC yabona ukuthi isicelo sethu silomkantsho yavuma ukubuya ezindaweni zethu. Okwesibili, isivumile ukubuya emalokishini siyananzelela ukuthi abantu bayabhalisa ukuvota ngobuningi babo. Siyananzelela ukuthi abantu ababhalisa ukuvota ethentini elilodwa ngelanga bayadlula inkulungwane lamachumi amahlanu. Yona iVEC ifake amathenti ambalwa koBulawayo. Lokhu kutsho ukuthi kulula ukwedlula inani labantu abadingakalayo ukurejista ukuvota ukuze uBulawayo angathathelwa ama-constituency nge-delimitation. Okwesithathu, ihofisi yakomsitheli ethathisa izincwadi zokuzalwa lezithupha ifake amathenti emalokishini njalo abantu abaningi banikezwa izithupha. Lokhu kwenza abantu benelise ukubhalisa ukuvota.
Manje ngokubona kwenu, kuyini okubangele ukuthi abantu beqale behudula inyawo uhlelo luqalisa? Kuyini okungaba kubangele ukuthi beqalise emaphethelweni ukuhamba ngobuningi ukuyabhalisela ukuvota?
Ihofisi yeVEC ikhatshana labantu, yikho sasikhalela ukuthi iVEC ibhalise abantu abafuna ukuvota ezindaweni abahlala kizo. Njalo iVEC ibingakhankasi njengokukhankasa ebesikwenza thina njengebandla le-Citizens Coalition for Change. Abantu abalazo izithupha ezisetshenziswa nxa kubhaliswa ukuvota. Abakomsitheli banikeza izithupha ezilutshwane njengelanga. Sibona ukuthi iVEC lehofisi ka-Registrar General naleyo yakomsitheli bafaka imigoqo eminingi eyenza ukuthi abantu behluleke ukubhalisa ukuvota.
Manje isicelo senu sokuthi kwengezelelwe amalanga, libona ungani sizemukelwa na njalo lisiqhube njani? Ungasitshela lokuthi nxa kuyukuthi kuyehlule, akhona yini amanye amanyathelo elingawathatha afana lokuya emthethwandaba ukwengezelela amalanga la?
Ngeke saqala ngokuya emthethwandaba mfowethu. Sizakhuluma labo abeVEC, sizabancenga njengokubancenga esakwenzayo, sibe lethemba ukuthi bazazwisisa lokwamukela izikhalazo zethu njengokwamukela abakwenzayo isikhalazo sethu esokufakelwa amathenti emalokishini lapho esihlala khona. Kumele sibe lethemba athi ukuqala ngokufumbatha izibhakela.